Mina ngibona ngani uhlupho lwama-democrats into esibabahlupha ukuthi abafundanga ngokhetho oluphelileyo. Angiboni mina ukuthi umdala lo uphambili lo angamisana lohlanya loluya. Njalo ama-democrats ungakhangela nxa kubalwa i-history yabo abazake bakhethe umuntu omdala kangako umbungango-Trump bajayele ukukhetha abantu abale minyaka ephakathi laphakathi ama-40 something. So nxa umdala lokho uphumelelayo angahamba phambi abe nguye unominee. Ngibona ngani kubomama lasebantwini abamnyama kuza kuba nzima ngoba abantu abamnyama baphume masinyane bengaluthwa baxutshwa. Omama basebesele sebebabili, so kutshengisa ukuthi omama laba bavotela obaba kabafuni okanye omama babuse, but kulabanye omama bangasoze bakuthande lokhu ukuthi umuntu njengo-Elizabeth Warren akaphumelelanga. Mina njengomunye wabavotayo angiboni ukuthi ngingavota. Ngomnyaka owedlulayo ngalo uvotela uHillary lonyaka nzawala nxa u-Elizabeth Warren engasuye okuphumeleleyo. Njalo bakhona abanye omama ade bekhangela ukuthi ngesilamuhla ngalo mnyaka u-Elizabeth Warren kumbe omunye umama uzakuphumelela kumbe uKamala Harris uzaphumelela laye abe seduzane khonapho odokhanya kwehlula obaba bafuna babe babusayo.
Ngezinye indlela singathi ilizwe leMelika alikafiki kusibanga sokubuswa ngomuntu owesifazane.
Hayi, kathesi le phela lokhu okwenzakala kathesi lokhu angazi ukuthi abese sicinga ukuthi kuze kube lokuvela okungakanani. Umuntu kabantu abazimiselanga omama ungakhalitha omama bebebangaki baphumile bonke laba abaseleyo labo sebebatitshana phela ngabe kuthiwa ukhona umama othutshayo kumbe ngangu-number 2 kumbe ngu-number 3 ngaye kungcono. But manje hhayi, obaba bakhanya beyikwabaphambili kusho ukuthi ama-Americans bezibedlule ngamanye ama-African countries lapho sokuyela sokubusomama bana balokhu besala befuna ukubusela kubobaba kuthi abethi baphambili nge-development.
Manje lo omunye ubaba oyisitabane ubona ngani enganqoba yini ebuse ilizwe leMelika?
I think laphana kulo dubo oluphambili nxa uyabona ukuthi ubaba lokhuma ngayo angifuna ukumqamba ngezo lo baba lo okhokhelayo bangaphumelela babe yibaba abaphambili bephathi. Ubaba lwana ongale lwana uhlanya ngikho akufunayo ukuthi bona labana ababili baphumelele. So ama-democracy ngabe ngakunanzelelanga khona lokho kubabakhathaza ngoba ubaba lwana engaphumelela bangaphumeleli labo babili. Ziningi izinto abangababhoboza ngazo eziningi kakhulu. So yikho kathesi engabaqali, uqala angafuni ukuthi bawine kodwa afuna bewine zabeza ukuthi vele kababaqali because bayakwazi ukuthi kuzabalula ukuthi babashaye phambili.